Ogu iskati sembi boye no.
Telebona ni matuwa kama chakwa zili njani, livuka kanjani. Aisi ya chabangi nyu zeli zinika sone. Desiki nyu zeli nyu zeli koto. Akura ndoko siku niwa izepisi, izepisi ya gula ntesika yu narapa. Ya iti. Ah, ende linga bonu utabantu wa ya faka tesu wabula wa COVID. Dia bonu utabantu wa ya wabula wili zindu lape chauni. Dia bonu la mwoku kukura wende hai hai ha ukulu mendo yu lo mani. Ukulu mendo ngenzi yu lo mani. Hai, hai, bagiti. Ai sahaula la mta wenda. Izindu ziabula wa abantu imali ama pensheni ya kala mali. Pensheni ya iza kuri so 10,000. Nikambi 10,000 iza kwenzani. Nisikate sinje simbi. Nisikate singa lungarades. Ama tichala ya niguizu. Ya nchua izimali zao. Venga za mutu enzi. Kate sibenzo mimteto kutuwe. Wopa ama tegote ya lawa la manesi ya pa yei. Ai lizeleli sahaula la mta wenda pa wakei. Inko singani ya ngeneri busise into ya zimika vida pa yei. Oh.
Lela basakazi lonke nje silikhalela ngomsakazi wethu ade simthandu Sandra sifikelele ngokuthula khalela bonke abasakazi abasichiyayo sokani lani ningazivikela khona ngapho ngibuya lonke nje bonke ogibs dube bonke nje ngizengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaze ezim eMontrose lapha kwakumnandi hayi khathesi so siyabingelela siqhubekane ngokusitshela indaba ezimnandi mina kade ngasilala istudio singena ngiyasithanda umsakazi wami engiwuthanda kakhulu sithi be safe ligcinakale kucorona labayani ukuhlatshwa indaba zabo basakhona abangafuniyo phela special olutsha lolu nabanye abadala hayi abafuni so lizigcine bazali bami bonke siyalithanda kakhulu basakazi bethu
njani basakazi bakastudio 7 indawana zonke zelizwe elikhona eAmerica silibongela umsebenzi wethu thina ngapha silo hlupho lokuthi abantu bayakhala lapha abantu bona uhulumende bayamuzwa uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe kodwa imithi iyaselela abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe sebeli ngaphesenti joseph obhidi ngapha hhayi abantu baba baningi bavele kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha langapha so bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyangezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza ukuthi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke akusela muntu ongamkhuthaza kathesi abantu sebebona ukuthi kuyabhiwa so siyacela sokuthi unanzelele khonokho ijike khona ngale characters konke Wasa channel into njalo sa channel lawo mokene lilime liqinise madoda kuyavuta lo sitshela ungene ngijike abanye ngoku sasithi Benjamin ngithi vuka njani madoda khona ngapho libambe liqinise iCOVID 19 nesenti anono wamuna lo ngiyabonga
ngiyabingelela nami ku studio 7 ngijabula kakhulu kubana ngingene lamhlanje ku studio 7 mina nginesicelo wakithi isicelo leso ayisiso sami isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo abantu basentshonalanga ngapha okuze ebhoda bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bavunyelwe ukuyenza umhlangano beke bebafikele nabo bayayidinga izaphu bayayidinga abantu izaphu balokhe beyilindile beza kuthiwa izaphu isikhona bayayidinga izaphu sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka ubaba kazange alalele iphathi kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi iyaphila siyayidinga kakhulu igama lami nguNtombi
Studio 7 wasakazi umkhuhlane ukhanya uqansa lapho ekhaya kodwa uqansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane abantu kathi behlula yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama uGavena kelo kansila ngoba kubulawayo beharara bamadrobho wonke babiza uGavena bahlale la iphansi ngento kazukhule yothola yedwa evalela izimoto ukuthi zizama ukuthi zivise i-social distancing ezimotweni lapho ukuthi akahambise umbiko ukuthi khona kakwenzi abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku kubaminyane amalayinini baminyane khona ebhasini uhulumende kagicongest uzukho
Salubonani, salubonani, zilomuhle, salubonani, mina ngikhuluma ngoGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokusilethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso kuStudio 7. Mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asikhambeni siyehlaba amajekiseni e-corona, ngoba i-corona yinto ekhona. Ngiyakhuthaza sibili ukuthi hayi, sihlabeni ngobuningi. Uma umuthi usakhona kusavuma, hayi, asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.